So kwamanje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kune olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela yo azothi ukuthi ilizwe liyathi from now abesibaphe ba divided bona ngokwabo babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakhona ukukhetha ukusukela liqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba iANC iwinile so iANC ayizange iwine iANC ingasawinanga ukuthi bene outright majority bona ba prefer ukuthi iANC ibe ne coalition banda elinjenge EFF mhlawumbe neMK iDA abana sure na ngoba my DA ingangena embusweni kulula ukuthi ukhokhele DA ayibe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba maesiba ebangayizi coalition neDA kuzothi ukuthi uvice president eANC uPaul Mashatile somele ehle kungene upresident weDA ayibe nguvice welizwe thereby so that ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayigqibela lephalaphala planela bayenza impeachment eParliament agcine votiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza uSustaine Hussein akhuphuke aye phezulu abe nguPresident welizwe oyikhona kwesathiwa ngabantu beZimbabwe labantu abaningi beSouth Africa bami abansundu ba-prefer yona i-ANC ukuthi enze i-coalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa i-ANC luse yi-MK i-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi akuyelelana sebenzisane ndawonye
ubona kusenzakalani phambili
kuzoqala kulungisiswe kuzofuna ukuthi uqale ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya ecourt ngoba i-MK ima ingabhoyikhotha ukuthi kuyiwe eParliament ama-member of parliament angabi khona awe-MK masekuvotwa sokukhetha ukukhokhelelizwe kuyathi ukuthi ngomthetho we-South Africa Constitution South Africa inumber ezabe ikhona eParliament aleso sikhathi ngomthetho iyabe ingavunyelwanga iyabe ingelamandla ukukhetha upresident so into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho mhlawumbe izoye ecourt itsho kutshoyo then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kuthethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engupresident kodwa-ke i-paytem yakhe akazi ukuyiqeda lokho kufanele kube clear ebantwini akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu we balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwa ngoba uzoba khona kodwa kuzosheza buphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama balezi athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni.